Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi leke imali?
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Zabagrupha nama-working to sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo. Livumelana lenkampani yezesa ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasozeke babhileke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwaniseke ukuhambisa ke imitshina yawo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS ama-spares ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi le ke imali? Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okuthiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akuhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuthi printa lokuyana kuwenza ke babe le access ke emalini, ikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Ma sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politics. Sibonile ama project ke emgwaqo ama project ekwembi okemba emgodi ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke naleyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwazi ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu sithi arbitrage abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiyo ezabulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohati, unkosikazi Abigail Millicent Mohati Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohati Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohati Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohati Ambrose uSenator Thambudzani Mohati ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahati iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use appointiwe, u-appointwa ngemva kweprocess, kuyenziwa ama applications, kuyenziwa ama applications ku shortlistwe, unga shortlistwa ke ku publishayo, enziwa ama interviews, kwenziwa i-grading eParliament, maso kwenziwa i-grading liyana sokunikezwa ke upresident ke then use appoint. So i-outcry le kube ibiyenzeke ngesikhathi applya, ngesikhathi shortlistwa, ngesikhathi siya interview kwalandelwa ngazwisisi. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Cabange nje kungiwe mfoka Gandhi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bese kuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama-positions afana nalawa ku-avoidwe abantwana balabo ababukeka bangathi babaphethe ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi-ke kodwa ukuthi i-position yakhe imnikeza i-authority as an individual. I think this authority babe be-exerciser bengama-commissioners, ayisuye onguye ophetheyo phezulu. so ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwe Nkosazana yomvenda kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labe suthu kuleli lizwe ukuthi basangakhutshulwa ngempela babamba ama position aqavileyo aphezulu khona
wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nqa ulawalalela ama interviews akhe kombe ubona ngani kukhona ukusilela
ngizwile abanye be complainer ukuthi umama uMohadi is part of committee le eyamkhethayo I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo umama ugqirha ukhuphe waye ku committee nale udadewabo omncane kunaye ubusi weza naye ku committee le ukuthi abe ngu commissioner umama ugqirha ukhuphe wazi excuse so yinto esiyabe siyikhangelelileyo so hayi ama interviews angiwabhekanga ngiyabe ngikhuluma amanga kodwa engikwaziwe ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interview engekho qualified yabe qualified so kwama qualifications ngi clear ukuthi qualified ukuba ngu commissioner from an academic point of view kodwa okokuthi wenza kanjani ku interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona lapha abantu ngiyabonga msakazi
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le MDCT ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo waqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele iParliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha amakhandlela amafutha okugcoba la ukuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizaba grupa ngama wotu siba trene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa njenge flow polish njengemafutha okujova sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya
kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka
anti saqalise tsholotho sayewangi khathesi senkayi yenka lengesamigaba sike sabantu ababizwa mama bathena befika i 40 some over 4 sabona ukuthi hayi emawarding kwakubuye ngxenye nga 3 nga 3 manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuza twena gabuye ngoba isibo bonke abaza kuthekwini bakuthathe lokho so sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye sifike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane asikhethi muntu sithe lowo ofunayo lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe azenzele amakhandlela akhe azenzele amafutha akho okujova sesabathena kudala kubaking ukuthi bazenzele isinkwa sabo njalo baningi abalezigayo sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngokuthola kuhlupha ezigayweni yifuel, ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu, abanye ababebengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu siyakusikukhangele, siyancedisana-ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane, njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma, siyathumela lakubosobhuku, ngoba usobhuku umuntu womuntu wonke. Njalo ezigabeni lapha kulama-charter avele khona, abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele. Lapho siya ekuthuthukiseni abantu, akulabandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political party. Khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni, ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi bandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi, as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo. Kende ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha. Sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezwe zizwakala zizinhle, njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile, omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngitsho yedwa obuya phambi kwami lohlupho lwakhe silihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo, I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandla, kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini, sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasiginga ye, kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engowebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo, ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele bantu bakithi kuStudio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi lukhupha abantu, ukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Nambona ngathi imithwakazi Republic Party, njengoba ikhona imithwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wonke umntwana ezapha. Hayi, imithwakazi Republic Party umntwana ezapha, abantwana bezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho sasayifamily noma likade ingazwana lokhu lihluphayo kodwa lisasayifamily. So imithwakazi impona ngathi ingasiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele say ukuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaninganga bebulawa izana PF akuvele impela osibangelizwe nje ngoba abantu ngomo yakwazi secret akehlale ngayo namasotha akankomo basaphila abazana laphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebef ngoba ngathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini mathebele lenda abantu bathebele bona bodwa behlukane phakathi ngembono bengazwana nibodwa phinde futhi kulimazela iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwana futhi bonke inxa into yenzwa izana PF isasekhona izana PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga vele ukuthi ebe strike sesikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani uzaphukazama ukuactha ngendlela eqondileyo mpela ebe nguza khokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sinasoda singazwanani asuze kwafakazwana safazazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange besho ukuthi kanti kwahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umuntu wakazi i-public party lozapho ake behlale phansi bekhulume ngoba into la iyatho ukuthi izaphu yabulaza abantu lozapho elithule bekekhulume bona bodwa bekeyotshela abantu kathi kade kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indabalazo and siyakwazi ukuthi phambilini esikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu ngakhulunywa ngakho izalo phize ikubulala so akhulunywa lesi khathi bezothi abantu bezwanani solonke izaphu le mthwakazi kungathelwana amanzi kahle siyalimaza imathebelendi kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele umuntu baba lo malume lapha awuzwanana so into kumele ungabe abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthi azikhuze ehambayo mthwakazi abantu behlala ekhuluma ngakangaka ukuthi ile nto eyenza eserious ebona ejabulisa abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlala yenza nankagara ehlala yethuka ekhuluma la imthwakazi layo isisina le ikuthi iyamxegisa amabro aright impela omunye kadonsa unyawo lolu bedonsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
Studio 7 hayi philani 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 lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi mesembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala
elibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindawo ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi ikhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze ukhitshe iZANU-P F isisisi iyodwa iZANU-P F yayikhipha la izanu iyakwazi lokho nibe semangala amanye ama-supporters MRP lo president wabo owathi yena izano ilwa labo ngayi ilwa lama opposition nga iyabopha kunje kubotshwa ababa ama members awe CCC lawe zaphu kabotshwa okungakuthi tribalism so izaphu yona yimhlobo bani ngamashona indawo nxa kuyi tribalism baye kuthi iCCC ama supporters eCCC yabotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku MRP kamqondisi ebulawa yizano bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi yamandebele lathi safyeni so igugurawundi aseyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakhe umqondise kulwa yizanu njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusesilabantu ababulawayo kulabantu abasejeli MRP kathesi sibhizi ustudio 7 ngowe-CCC yeyostudio isolizasoliza isole lebhasi ehambayo akulanto abanga isoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa namanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa kusisisi kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso iZANU-P F iyabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yileli lidingakalayo kwistudio ayo amanga istudio 7 kayisapoti i-CCC istudio 7 liqembela izimelelo abayekeli ukube belosebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela abantu kathesi bebesola umgomo kathesi sebesola u-studio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
studio 7 linjani labalaleli bonke hhayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo eyi bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hhayi thina siyaphila okhulumayo lihlagalela ubani udaniel ncumalo lisithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liyelusa iinkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi izimbabwe irayithi ngaphi akulamali akulamsebenzi akulani ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo ugqoka itheni silize liphele abantwana abasuthayo ngabenu thina zikhulu zezami
engithemba siyaphila sonke basakazi bethu labo basakazi bethu Studio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiphawule ngimangangena lapho ku Studio 7. Bantla hayi, sechology impela ku ground. Hayi, zanu ke ayisena style ke lapha na sihambe roba abantu. Asazi ke laba lokho bethi zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu thina esiku ground hayi ayisekho. Sesidudulile sayikhipha ngoba bathebisa abantu izinto ezingekho mihla yonke. Amanga, akampena ngamanga basenayo into yokampena. Ngisho kwasamabele babe robo gogo bethu ngawo abasenayo amabele lana rice alisekho yagcina womgabe lezanu kwamnangagwe le hayi ayinalutho le bantu funani ikwazi ukuthi hayi kampeni nisiqinile thina ama-3C yakwazi ukuthi umfana siyamfaka angene ujaha estate house
ngibingelele Studio 7 ushesha lapha echolotsho madoda awo nami ngengene boku Studio 7 msakazi kujani kodwana-ke usiyaphila thina ngithi ngengiphawu lapho ngikhuza abafana bemthwakazi mani badlala kabi abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu omuhle esizweni samaNdebele kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela ubuNdebele asazi othoba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu wokuqala ofuna ahlonishwe lapha esiNdebeleni Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabolobhengula kweza uJoshua Nkomo chawela amaqawa kodwa abafana hey bathinga umthengisi igama elibi mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho bafana bemthwakazi angazi-ke ukuthi-ke ahlehlele impela umqondisi lo wakomoya unisuke nibhemiseni lapha ecosmo city yegoli bafana unibhemisane umqondisi ngiyangibonge msakazi
livuka njani maZimbabwe amahle siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi lesicelo nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthume ngizwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha siyezwa kakhulu ma-councillors liba hayi kodwa-ke into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukubhoda sisalele mpela kakhulu lingakhala yebo kodwa sisalele kakhulu abantu abathethe izithupha sebebaningi bathatha izithupha nje izeki nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye ehambe emuva abahleli laba abathathise izithupha ngabe yibo abahambe phambili khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu siyaxolisa lapho ma-councillors cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izanu ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa okunye esikhala ngakho kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network ama-econethi aphansi kakhulu nge-network yabo iyasihlupha noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yikusemapholiseni amapholisa angeke siwathole kuhle noma lo mlayezo kufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi i-network yabo iphansi kakhulu thina sisemngceleni kwezimbabwe lebutswana e-ward 5 ama-wadana la usuka kolapha e-ward 5 kusiye ekhezi ama-network akula sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu na-network bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo cela balungise leyo ndawo siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo kodwa-ke sekulugodo olungasebenziyo bafowethu yabonga i-network ma-econet i-network ma-econet yabonga okhulumayo ngufamona e-ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha siyabonga sorry ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu kenjahini
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ikomiti yedalela ephalamende ecubungula umvukela owenzakala kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone owayeligqwetha lesigodlo seWhite House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oathkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.